Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande. Hobe sikhipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesisisi lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uxa ebhokisini mhlaka 9 Mpalakazi. Asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama-constituency esingawaziyo.
Kodwa abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi leli bandla linqobe kukhetho lwama-by elections.
Kuthi ke leli qembu elezanu-PF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by elections. Lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by elections izanu kayidleki.
Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi isilungisiwe ewange okuza kwenza udubo lokucitshwa kwamandla kagetsi kube ludaba lwendulo. Kambe kuza kuba njalo? Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uphiwa isicoco sokuba yintshanju yokusakaza lokwethula izindaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesisisi lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections. Ukhetho lolu luzaqutshwa edale luzaqutshwa mhlazi ku 9 ngompalakazi kulandela ukuxotshwa edale lephalamende la kuma kansili kwamalunga ibandla lesisi ngozithi ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chiroza ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo.
Bekusungulwa umkhankaso enkulumane kuwadi 23 oqondane lensizwa uBruce Mmeli Moyo. Umkhankaso lo uqondane lokhetho oluzawuba khona mhlaka 9 Mpalakazi. Siyazi thina ukuthi akulasikhathi nje eside uSengezo exotshe abantu edalele eParliament ezitshela uZulu, etshela abantu abaningi ezitshaya isifuba nje yena esithi yena nguyo unobhala jikelele we-Citizens Coalition for Change. Asivumi ngoba azizange sibe lomhlangano lapho okwabekwa khona uSengezo Chabangu ukubana yena usengunobhala jikelele. Kuyinto ephula amalungelo oluntu. Siyazi ukuthi thina siyizigqili ngaphansi kweZANU-PF ngoba lapha eZimbabwe siphethe ngesandla sonxele.
Manje njengoba kuthiwa umnumzana Sengezo Chabangu wahamba emthethwani ndaba efuna ukuthi labo ababeqotshiwe bengazancedisa njalo, likuthatha njani lokho?
Abantu abangena ekhetheni njengo Bruce Mmeli Dube nxa beqotshwa edala eParliament kuthi ukuthi uSengezo uyabe engafuni ukuthi abatsha befunde inhlelo zelizwe, njalo uyabe etshengisa ukuthi yena kathandi ukuthi abone ama-youth abatsha bethatha izikhundla befunda lokho okwenziwa ngabadala. Njalo umuntu uyabe engafuni ukuthi ilizwe liguquke ngoba nxa singasafundisi abatsha kuthi ukuthi ikusasa yethu kayikho.
Bona abantu bathini abavoti? Sike sezwa kungani bakhona bathi bona sebekhathele ngokuya besiyavota abantu beqotshwa. Elina elikhuluma labo bathini?
UBruce Mmeli Moyo yinsizo eyazakalayo kuwadi 23 enkulumane. Njalo abantu abaningi bayafunga sibili ukuthi bazaphuma besiyavota. Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uxa ebhokisini mhlaka 9 Mpalakazi. Asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama-constituency esingawaziyo. Kodwa esikwazi thina yikuthi kuwadi 23 enkulumane abantu bayabheja sibili ukuthi bazabisela lo abamvotela bathi kabafuni ukuthi usengezo abanikeze inkokheli bathi bona bazazikhethela njalo umuntu abamthandayo nguye uBruce Emeli umfokamoyo yekunzima kakhulu ukuthi sikhulume ingqondo zethu umbono wethu emsakazweni ngoba siyazi thina ukuthi asikhululekanga elizweni lethu njalo silokucabangela ukuthi imithetho ndaba yethu ingabe ilamatomu ngemva ngasese amatomu ezanu PF otshengisa ukuthi kwesinye isikhathi into esiyabe sibona ibalulekile ilula nje kwesinye isikhathi ngacina isiphica ngendaba zokuthi izanu PF ingenisa indaba zombusazwe umthetho ndaba so kunzima kakhulu ukuthi sikhiphe imbono yethu esingakwenza ukuthi thina sikuchiye sithi amagqwetha ethu yiwo aseza nika imbono ngoba kathesi thina sibona ukuthi sikhokhelwa izigilamkhuba njalo ukuthi sitshela abantu into eyiyo kuyasihlupha ngoba izigilamkhuba ziyabe zingafuni umthetho oqondileyo ziyabe zifuna ukuthi thina silandele eyabo imithetho ephula amalungelo oluntu
umnomsana Sweden Jirotsa isikhulumeli sebandla lesisi wobulawayo imizamo yokukhuluma labanye labamanye amabandla azancintisa yehlule kodwa ibandla lezanu PF lisungule umkhankaso walo kuviki edluleyo lapho elazise ukuba amalunga edale lepolitbiro yiwo azakhokhela lomkhankaso kusenjalo ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Max Mkandla utshele Studio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi ibandla lesi-CC linqobe kukhetho lwama-by-elections nxa kulandelwa imbali yaleli bandla
iqembu leli elesisisi leli le-CCC nxa nga behambise kuhle uhambiso uhambo lwabo basukuma bonke ba ukuthi bevota bazababisela bona labathi vele bekhutshiwe ngobana bona kabamelanga bedele kumele besukume ngobuningi babo njengakhona lokho babevele bekwenzile bebisele abantu babo kuyenzakala lokho okuqakathekileyo ukuthi izizathu zokuthi laba bantu bekhutshwe kumbe bebizwe kuthiwa ngama-recalls lawa bebizwa ngumuntu abamathika bamazi bona baza kuphatha njani njalo lakho lanxa kungaba lezigwenxa khona laphana ngoba abantu nxa bethiwa khona bathiwa recall kumele kuphela kuqale kuyiwe kuma-disciplinary hearings hhayi uthi kuphela kuphonga ukuthiwa khona kaseyiwo malunga ebandla anti kuyahanjwa kwi-hearing so khona lokhuyana lakho kuyincwala vele into ye-triple C leyi kayiqedakali ukuthi ikhangele ngaphi ivela ngaphi akucaci kodwa ke ngesukuzwa egudwini phansi lapha kukhanye ngathi laba abanye bafuna ukuyabisela abantu babo bathi bona bazahamba ngobuningi babo kube kanti njalo lithuba le-ZANU PF kumbe any other party kumbe independent ongangena laye khona laphana encintise sibili ngokuzwayo angawini ngenxa yokuthi inhliziyo zabantu sezenyele ye kuyenzakala ukuthi khona laba be-triple C becine bengayanga vota ngobuningi babo kodwa bangasukuma ngobuningi babo bazaphinda bebisele bona labo iy'nkokheli zabo lezo kade bevele bebafakile kuyabongela mehluko laphana kuthi-ke leli qembu elezanu PF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by-elections lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by-elections izanu kayidleki so angazi njalo ukuthi khona impumelo izaphuma isithini khona laphana mhlaka-9 xa idethi le ingasatshintshwanga ngama-developments abe senzakala njengoba iindaba zakhona zisesekhothi
yena uZulu kukhanya esithi sekhathele ngokuthi abe siyavota abantu ababavotelayo basuswe ubona ungani kuzabangela na ukuthi abantu bengavoti ngobuningi
ye uZulu khanya engazani usekhathele ukuthi abantu nxa bevota telwa baphinda belandele sebesiyakhutshwa bekhutshwa ngendlela bona bathi bona bazibona ukuthi zicace ngaphi ziyangaphi engubani obakhuphayo pho ke nakhuyana lakho kuyenza ukuthi khona uZulu ecine esenyela enhliziyweni ezihlaleni kodwa ngokufuthelana kwakhona okubonakala phansi kuground kukhanya ingazani zindala zombili kuzacaca ukuthi onguye kanye ngubani kukhanya ingazani kumi njalo kuground lapho so lathi sizabe sibuka sikhangela ukuthi kuyabe kuminjani okukhona ukuthi la uZulu angazanyela nje inhliziyo kahambe kwenza ama-rights akhe etshengisela ukuthi vele yena befunani ngibona angazani lapha zindala zombili
lo-ke ngumnumzana Max Mkandla ocubungula ezombusazwe
Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi ezigaba ezithiwa Unit 7 lo Unit 4 isilungisiwe ewange okuzabangela ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi kube ludaba lwendulo. Kodwa ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi umnumzana Joel Kabuza olilunga njalo lebandla le-CCC uthi kavumelane lohulumende ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi soluphelile.
Udaba lwezesa lapha sizwe ukuthi kubana isilungile imitshina yakhona sokuzaqalisa ukuba ngcono ukucitshwa kwamagetsi. Ungathini wena ngakho?
Vele uyabona elizweni elikhululekileyo yine-modern world wonke amazwi akutshela nto yokuthiwa amagetsi acitsha. Elinye igenerate lingacitsha, elinye sutakeover. Vela abantu akufanana bezibone ukuthi amagetsi ezahamba. Ubungcono mna ngibone ngoba kathi umuntu edinga wakona amagetsi abantu barana ngama-generator, so ubungcono bakhona sibubone. Amagetsi asilawo.
Kodwa siyezwa phela uhulumende uthi yena imitshina yewange isilungile. Asoze sibone na ukuthi bangcono.
Ubungcono bakhona ukuthi umuntu ebe namagetsi ngesikhathi asifunayo, sonke isikhathi. Ayikhona ukuthi amagesi akhanye isabelwa abantu iprimitive akufanananga okwenjalo vela kufanele sikhulume ngakho. Anti yabona kudala khanyela ngama-1980s sikhathi ilizwe lethu okungakazuzu wakuyezona ukuthi amagesi ahambile kakazi hhayi ngakaze ehambe amagesi ayisibe ngahamba abantu bemangale 30 minutes yabe sekhona. So amboni ukuthi kuzaba lomentula ngoba sike sakuzwa lokuthi amagesi asiza kuba ngcono kumbe sikuzeyangali gesi but asiboni netukoti.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze amagesi angahlali ecitshwa njengalokho kwenzakala?
Uyabona ukuthi igovernment udala ngengqondo zabantu. What the government must do that is kufanele kwenziwe ukuthi beplane ukuthi right i-growth rate ye-economy yethu ini kanjani, amagesi esiwafunayo maningi okunganani, akhona lawo maningi okunganani, then what we do is plan kwela ama-projects amaningi ama-independent power producers banikwa ama-license worth about 2,000 megawatts but sekwenze only about 15 megawatts ayikafiki le-15. Also komkosi konke lokhu kuphonge ukukhulunywa nje ugwayisa ngani supposed to have isaningi yamagesi isikhangele ngane batoka godi kumbe sekune-20 years loku kukhulunywa ngakho akula ethi akube namagesi a-serious ngoba ikhole abakhuluma ngayo-one ngizaphela but ini-sustainable amagesi azaba ekhona senke isikhathi kungela ukuthi kunezula kula
okay. Lo-ke ngumnumzana Joel Kabuza ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi njalo elilunga lebandla le-CCC. Intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda uphiwe isicoco sokuba yintshantshu yokusakaza lokwethulwa kwezindaba. USibanda ube ngomunye wabaphiwe izicoco ngomgqibelo embuthaneni owenziwa uminyaka yonke oyiRoyal Bulawayo Arts Award. Ake sizwe ingxoxo esiyenze lo Sibanda.
Ngithanda ubonga uZulu wonke abalaleli bangilalelayo emsakazweni abangilandelayo kumakhasi okuzilibazisa ngalesi sicoco engisiphiweyo kungenxa yabo ukuthi nginqobe ngithole lesi sicoco esokuphiwa ukuba nguye ke umuntu ophumelele udlula zonke intatheli zindaba lokuba ke umuntu osebenze kakhulu kulezi zokusakaza. Njengomuntu osebenze kulezi zokwentatheli zindaba lokusakaza kweminyaka engamachumi amathathu adlulayo babone usebenza kwami obana ngisebenze lokho ngikusimo esigaba esinye ngingehli ngingehluleki kodwa lokho ngiziqansa ngisiya phambili ngisebenza ke into ezifuna ukuziwa yiwo abantu bathi bathanda ke singathi ke intatheli zindaba kumbe ngumsakazi owatshela izinto eziqiniswa ngaso sonke isikhathi ohlaziyayo hhayi lo-ke ulo olandela ke elinye ukhohlo bathi ke ukusakaza kwami ngimela iqiniso njalo le ndaba zami engizikhiphayo ngizimele yikho okwenza ukuthi bajabulele ukuthi bangikhethe.
Kukhona yini ongakutshela intatheli zindaba ezisakhulayo
ukuthi zenze njani umsebenzi ukwenzela ukuthi lazo zibe lesisindo njengawe kumbe ukuthola izicoco.
Kuntathele izindaba ngithi mina ongalandeli ukuthi ubani usakaza kanje uthatha indaba zakhe kanje, thatha izindaba ngendlela oyiyoyona nesipho leso olazo uzenzele ngendlela wenza ngayo, hayi ukuthi ulandele ukuthi ngifuna uba ngozibani, ngifuna uba njengozibani, njengozibani abantu bakuboni. Bathi ke bese benanzelele labakhetha ukuthi ke igama lami lwethu ezethisa Banda luke laba yilo lokho elihleli liphezulu njalo liyaphezulu likhuphuka. Bathi kwakwenza ukuthi bathi ke hayi ke umuntu okhangelelwe ngabantu othandwa ngabantu ke ikakhulu kobulawayo lemathibelelende ezethisa Banda.
Alo ke Ezra Chisas Banda intatheli izindaba ye Studio 7. Ngomanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wele Sierra Leone umnumzana Julius Maada Bio usefake ilizwe lakhe esimeni sokungahambahambi i-curfew kulandela imizamo yokuhluthuna amandla ngabanye abebutho asebebotshiwe. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umanyano wamabhishop esonto yeRoma usuveze ukuba ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC sokungenye indlela yokuhlukuluza uZulu. Manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani bantu be-Studio 7? Ah, mina ngiyaphila i-Studio 7 andi. Ngikhuluma no-Petro lana ulane e-Bed Bridge. Bengicela ukuthi nami ngiphawule namhlanje. Bengithi khona bengiphawula ngale ndlela okokuthi khona laba sesikhathele mani ngoshabalala nge-CCC nge-ZANU-PF. Kunini kukhulunywa ngakho? Ushabalala nxa kodwa waxosha abantu bafowethu, ushabalala la uyenza i-right ya kanti la uqhuba amatobhaki. Naye i-CCC la iqhuba amatobhaki, i-ZANU-PF la kwa matopa. Sesikhathele ngokuhlala sisizwa amatopa. Waye ungakhulunga ngala amanye amaphathi. Kusho la amanye amaphathi ongakhulunywa ngayo amaphathi right ye lawo. Lezi okuhlezi ukukhulunywa ngazo ngezamatopi. Shabalala, CCC, ZANU-PF. Iwa amaphathi obugebenga wona la ohlela ukukhulunywa ngayo. Wona la CCC nabo oshabalala labo nabo ZANU-PF. Kunini kodwa akeliye kusenzela bo amatopi lapha. Liyeke nje ukuhlala lisitshela ngamatopi. La amaphathi kusho la ongakhulunywa kulunywa ngawo wamaphatha right ke la. Hayi mina angisupport iparty, ngiyaxolisa lapha angina party engisupportayo kodwa ke ayiliye isixolile nabantu ohlale lusitshela sisitshela ngani ngani mhlawumbe nalingcono la alikho ngcono lonke likusho ubugebengu benu nje kuphela.
Hawu Studio 7 yalibingelela lonke. Mina ngibona ngani sisisila kokulohlupho upresident wethu bona bangapho fights ezwi wamaphila khona pana ebandleni lethu. Iwulo kuba udidekta cela bakithi ndikunazelele khonokho zonke lezi zinto ezenzakalayo mhlawumbe ziphehlwa yikhona lokho ukuba yididekta kwakhe umbona ngani ukuzasihlupha akunazele sibi hawu kanye ungumfana omncane sibili kodwa hayi ufuna ungani uba le ngqondo zokuba didekta asuke kikhonokho.
Kunjani msakazi? Kunomunye umama okwakhuluma lana emsakazweni athi yena amashona ngeke azanikeza amaNdebele umbuso. Sithi ngimtshele ngikutshele something mama, amaNdebele ahlakaniphileyo awudi awudingi umbuso weZimbabwe. Ningabusa liyovusa umgqabe nabomboyane handa osekuruka gubi kusiya khona nentshintshane kuze kubuye uJesu. AmaNdebele ahlakaniphileyo angeke abe nendaba nakho lokho. Thina sifuna nje uzivuse sizibuse sizenzele okwethu emaNdebeleni. Ngibuhlungu nje ngalamaNdebele alokho ebhize gijima ngenza kwabochamisa nezano PF. Uzuza umuntu omdala sithi mina ngiyazifela ngochamisa. Hayi maNdebele ake liphaphame. Vukani maNdebele. Ngiyabonga msakazi.
Yeah, kuStudio 7, kuStudio 7. Mina ngilombuzo lapha ngokwabochabanga ukuthi kanti kwabochabanga ngona ethi udilunga leTPC elamandla okumisa amanye amalungu eyinkokheli enkulu kuTPC. Sibona abantu beTPC lapha nabanele bayathunda bayabulawa benziwa zonke izinto ezizayo. Asikaze sizwe comment yakhe yena ukuthi ngalabo abantu ababulawayo ezinhlweni ngabonakali kuhamba nje kanjani kahle kahle ukuthi singuzisisa kwamkati okwenza ngatholakala izimfini kumbe engazwanga lokukhulumisela abantu abazimfini kumbe engalangisolo nje ukuthi abantu yindaba yokulanga lecatshiswa ngale ndlela yikho lapho imfunguzo khona kwamba ukuthi angathi umbuzo nalo ungafika njani endleleni zakho uba kushabanga laphakathi angathi ungafika njani endleleni zakho ukuthi laphendula athi ukuthi kati uthini ngala abantu abathontshwayo babulawayo elizweni elikhululekileyo ilizwa ngithi kuthiwa likhululekile kodwa sibona abantu bayacatsha elizweni elikhululekileyo.
Sanibonani, sanibonani nonke abe-Studio 7. Ngiyanibingelela yimi u-90 Old Year. Ngithi mina kanti laba bantu mabe sithi iparty yabo ithandwa ngabantu bonke eZimbabwe yikho bebusa ngoba bathandwa ngabantu bonke. Kati ifazi bancedisani ama-CIO konke lokho kungabantu okubancedisayo kubancedisela. Kati ngubani umuntu owathi enomuzi wakhe akhalele ukuncediswa uyabe anti ukuncediswa ikwehluleka uma usehluleka kumele uncediswe yikho bedala abantu ababancedisayo ngoba bayehluleka njalo bayakwazi ukuthi abantu ababathandi ngoba ma abantu bebathandi uyakudingelani ukuncediswa uma ibhasikili lakho lilungile lingapontshanga uyakudingelani isorijini anti kumele ugade kuphela uyefika esitolo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, igama uVusumuzo wahade. Mina ngicela kuphela abantu bangakithi ngaphasibumbane zibe yinto one kuphela into engimfifisayo ngempilo enyama mthandi wamajeni ubambane be yinto one yeke kuloku supporta into zempumalanga le hlanganeni kuyahlala kuzani yempumalanga njalo kuphela hlanganeni oma-political party ngapha akithi emajebendi aye hlangane be yinto one ukuthi wonke umuntu ongamajebendi evotele iphoti ye-one engapha akithi emajebendi hayi uhlala sikhuma abantu bale mpumalanga yonke into yibo yonke into yibo siyaxabana manje yibo asiyekeleni izinto zempumalanga lezi sibumbaneni thina ngapha siyeyiphathi yete-one hayi kuke sixabana kanje uzumndebele uthi umndebele umndebele awukhulu umndebele ukuthini lokhu akula nto esiyenzayo sihlanganeni siyinto one siyimbumbe kuphela into ezosisiza uma singuphila kahle thina abantu bangakithi ngamajele hayi kule support amaphatha entshonalanga le hayi la maphatha ngapha kithi ahlangane into one.
Studio 7 njani aw kanti laba abantu bezanu lapha abathi abantu be-CCC babulalana bodwa bakuthatha kuphi izanu P F niyazakala ukuthi vele yona ngiyokubulala abantu ngesikhathi sekhukhura hundi ibulala abantu namanje lokhu sababulala even bona bodwa babulalana phakathi khona phana kuzanu P F so lokho ukuthi CCC ibulala abantu bakuthatha kuphi abananhloni abananhloni shuwa abananhloni la bantu bezanu P F hayi ngambona ukuthi basesenenhliziyo ezinjengezabanye abantu sebenenhliziyo zensimbi straight
mbelekehli hakalatsha sanibona Studio 7 ngibingelela nonke balalela wokuqala nje sacela imigwaqo nebhedlela kwekuyekwe nje indabo phugeno esengezo into engasize ngalutho wokuqala nje sacela kulungiswa ibhedlela kulungiswa imigwaqo nabo la lokho befuna ukuvotelwa befuna ukuzenza abantu ngamagamethu wokuqala nje abalungisizwe kekulokukhulunywa indaba yabo engazukusiza ngalutho.
Studio 7 salibonani, salibonani. Hey, asazi noma kungenzeka kube inhlanhla ifundo le yami record ngoba hayi kunina msho seyi-1000 ama message sihlala sithumela ngisho ukuthi afunde. Mina ngifuna ukuphawula ngalo baba lo othwa ngu-Angleton, uthwa ngu-Angleton Sibanda. Lo baba asazi noma uphilile kuhle ekhanda, indlela akhuluma ngayo le agxeka ngayo i-CCC, ulimi lwakhe siyaluzwa lugobile, mayeza khuluma ngokuthi yena usengezo Chabangu ukhuluma ngokudelelwa emathoyileni laba abarikhole emashoneni ke ngabe emathoyileni hayi lo baba akazama ukuphila kuhle ekhanda nxa ukuthi nasele problem akahambe engutsheni le ayohlala labanye bakhe abangana abaphilanga kahle emakhanda ngoba into ayikhulumayo leyayivuthwanga nokuyazwakala nje phongokuhlanhlathi igange ngene igange siyale
Studio 7 linjani liyaphila yini bantu hayi ilanga ngekeliyekele ukulitshisa ngibona lisezotsha liwatshele isibili ukuthi hayi ilanga lizaba sezobatshisa ibona izulu angeke line bebulala abantu ngalolu hlobo ngicabanga ukuthi uNkulunkulu kuhambe yena uyathanda shu angathi le audio yami ingafika kunanga vela ngeke lini izulu idlala izaba swaswakha sibili bebulala abantu ngalolu hlobo abantu igazi labantu likhala uNkulunkulu ebhekile abantu bakhe bebulawa angathi kubulawa inyoni kubulawa umphefumulo womuntu kubele sekuthiwa ye kuyatshisa ye ugawule ekhala ethi kuyatshisa ye kuthinithini ye izulu ye kuyafiwa kuzafiwa vele uNkulunkulu kafuni into abayenzayo cabanga
abantu bayenza into enhle kade babulala abantu nininini kuthiwa unkulunkulu kabaniki izulu izulu angeke line ngeke line unkulunkulu ebona igazi lichitheka ngalolu hlobo izulu liyigazi lelo abalichithayo unkulunkulu wenza umuntu ngofanekiso wakhe laba abantu ababulalayo bacabanga ukuthi kona unkulunkulu uyathanda ebona abantu bebulawa abantu bekatshwa bebekatshwa ngezindeba bekatshwa unkulunkulu kuthiwa khona ayivume kuphela nisa izulu lakhe yini unkulunkulu laye usinika izulu uma engabe jabulile kodwa le ndlela eyenzakalayo ezimbabwe eyenzakalayo kubulawa abantu abangalacala igazi lichithwa akulazukele abazalibona ilanga liyabatshisa silibayatsha bafrayeka yabonga Studio 7 lidlulisa imeseji le kugawule nomnyakako
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, ukhetho lokudinga umongameli welemelika luzenziwa ngomnyaka ozayo lukhangelelwe ngamehlo abomvu ngabamazwe achiyeneyo kulandela ukukhokhela kocwaningo okwenziwa ngumnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli welizwe. Kambe uzanqoba na umongameli Joe Biden umnumzana Trump. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Esizamele sikubone izukuthi i-economy ye-America iyabihamba njani ngoba yikho kuqakathekileyo mase sikhuluma ngama-elections ka-2024. Okokathesi abantu ngathiwa bayadubeka ukuthi badinga izimali zokuthenga izinto ama-basic commodities lokufaka labo i-petrol ekuhambisa izimoto zabo lokuyenza extraordinary things ngezimali eziyabe zikhona in the market. Okwakathesi ngathiwa izinto zonke zi-tight but imisebenzi ikhona and kungathiwa kule peace in the country akusela kuthethisana esasikubona laphana uTrump ekhona lokuba toxic nganto udlephana ngendaba zepolitiki in America. Ukuthi abantu bazamsekela for 2024 ngiyebona ngathiwa uTrump le base yakhe vele engasoze itshintshe noma kuthwani. Samuzwa laphana ngo-2016 ekhuluma esithi engadubula umuntu ku-New York Fifth Street vele akula muntu ozambopha baye-ke bahle bathi hhayi umuntu yena lo odutshilwe ngu-Trump uyabe we-wrong. So he's very confident block yakhe nale ukuthi vele izamsekela noma sokunjani ukuthi bazakwanisa ukuba more than abaka nomzana Joe Biden next year yikho ongathwa kuzaba lenkinga khona ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica ama elections I decidedwa ngama independent and suburban women and educated college educated women yibaba ngantha they are the deciding factor so kwakathesi sabona lapho esihlala khona eOhio ama educated women lama suburban women ahamba lama Democrats so a year before the election ya next year angkwazi ukuthi kuchoni khonoko ngoba babe fake izinto ze abortion so yindaba engathiwa yayi idonsela abantu abanengi ku democratic ideas
sibona kusenzakalani lapho ukhetho soluseduze kungaba labanye yini abangancintisa abantu abangabakhangelelanga abangaphuma kubandla lama republicans kumbe elama democrats kumbe umnumzana Trump singabona kubunguye onganqoba kumbe ongangena kuma primary elections ukuze ancintise kukhetho njalo kungahamba njani la
mina kuma republican ngibona ma uTrump engavotha ngendaba zakhe ezingenayo next year lapha bangamkhipha ukuthi angabe yi-representative ye-Republican Party. Ngibona two scenarios. Either uzahamba njenge-independent athathe ama-votes ama-Republican and then mina embabonayo ku-Republican Party ngantu abazithulele mina mbona u-Liz Cheney lo Paul Ryan iba ngantu angama-dark horses engibabona. Kuma-Democrats ngibona u-Gavin Newsom u-governor we-California lo governor we Colorado Hickenlooper bona lawa bayi two and then The other dark horse engibona yoma Democrats uHillary engaphenduka to surprise everybody.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Hayi isikhathi iso esesidliwe ngumangoye. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama ngo half past 7. Igama ngo Chris Gande.